Abaqoqela umhlangano owenzelwe enkonzweni yeSt Galatius Catholic Church ekhokhelwa nguFather Claudie Maganga bathi babone kufanele balimukise abantu ngengozi ilizwe eselibhekane lalo ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni. Umnumzana Maganga uyachasisa.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana lezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akula msebenzi, akula into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs. So namhlanje umhlangano lo uyasinceda ukubana sikhulume nabantwana, sikhulume labazali, sikhulume lama-pastors, sikhulume lama-churches onke ndawonye ukubana sihambe sikhuluma into eyi-one ukubana sincedise abantwana labo ukuthi bephume lapho ukusebenzisa kona ama-drugs, sibancedise.
Izakhamizi zikaward 41 eMabra Social Group eziphatheke kulo mhlangano zithi sikhona isidingo sokuqhuba imikhankaso elizweni lonke ngalolu dubo. Omunye walezi izakhamizi kungumhlabeleli olodumo uVictor Kunonga, yena olandisa ngokubafuqileyo ukuqhuba umhlangano walolu hlobo.
Njenge-community eMabra sithe sibuye sikhulume ngendaba yama-drugs. Sibona abantwana besikolo aba-affected ngendaba zama-drugs, abantu abadala on a day to day basis sibabona labo be-affected. So indaba yama-drugs ibamba umuntu wonke. So sithe singabambana sibuye sizokhuluma ngendaba leyo, sibona ukuthi singenzani. Nxa sizasuka lapha sizasuka at least silama-solutions ukuthi singenzani ukuthi sikwangise ukuthi silungise indaba lehle esihluphayo kangaka.
U-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi okuhlangothi lwabachuphi olwe-CID olubona ngezokwenqatshelwa kokungena lokusetshenziswa kwezidakamizwa eHarare ulandisa ngengozi ebakhona ngokusebenzisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho lwama-drugs kumbe elowezidakamizwa ukuthi ungavele uzame umzimba ulakho ukwamukela into edakayo njengeyinye yento efisiwe khona emzimbeni. So abantwana sesibathola besiyafika ama-15 years, besiyafika ama-17 years bevele sebengabantu abezidakamizwa. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo, kwambamba umzimba. So uzathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela kusala kuyinkinga. Uzulu kavuka azinika amaphapha layo ukuthi kume njani.
Abathengisa okudakayo lokhu baxwayiswe ukuthi bechiyane lalumkhuba. Abake basebenzisa izidakamizwa labo iningi kungabasakhulayo baphathekile kulomhlangano, kodwa abathandanga ukuthathwa amazwi loba ukwaziwa ngamagama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.